is now democratic group abantu abahlangeneyo abalombono ofanayo ukubana eZimbabwe sokudingeka ukubana abantu bonke bebuzwe ukubana bacabangani ngefuture yelizwe labo.
Kuyiziphi izinqumo kumbe izethembiso ezivela kuleli nhlanganiso?
Inhlanganiso leyi ngenze ukuthi inhlanganiso ngokuthi igroup leyi yona ithembisa ukubana isibuyele ebantwini abantu abazayitshela ukubana hhayi thina sesicabanga ukuthi lenze su lihambe ngedirection le ukubana sincedakale njengamazimbabweni. So thina esingakuthi ibandla leli lona lithembisa ukubana lizakuma ngezifiso zabantu, lizakuma lapha ngabantu. Nxa abantu sebethi hhayi uhulumende kakhitshwe ngaleyo ndlela, ibandla lona leli layo limelele ukubana hhayi lizanjani liza ezekhithani ikhwalokho okufunwa ngabantu.
Yiziphi izinto elezithi liyaziqakathekisa ezizo ezililethe ndawonye ukuthi libe lisiba igroup le enje?
Njengenhlanganiso le njengegroup leni esinawo democratic web group sibonile ukubana abantu general lapha elizweni lethu sebelahlele khatshana in terms of i-decision making. Kulabantu asebezinquma bona bezenze igroup kumbe ibandla elilo elicabangele abantu kodwa lingazi ukuthi abantu bafunani phansi. So thina njenge-national democratic web group sizinikele ukubana hhayi thina sikwakwazi ukuthi abantu bafunani, sekwazi ukuthi ugogolwana semakhaya yini ayifunayo, yini ayifisayo ukuthi yenzakale.
Abanye bathi lokhu ayisikho kokuqala ukuthi kube labantu ababambanayo besithi bayenza lokhu. Lina ikuyini okuyabe kuthiyene elikulethayo la?
Thina okuthiyene esikulethayo ukuthi thina asisoke sibe ngabantu labana abazahlihla amasefu abo kumba bazathi ukuthi uzawa lo muntu eyi-one abedirekthi isikhathi esenzani so yenzani so njengezinye inhlanganiso sezike zabuya. Futhi thina sizasebenza labantu, into le ngeyomuntu wonke, ayibandluli, sihlanganisela wonke umuntu ngoba thina sifuna ukuba kwazi ukuthi ngeyiphi indlela emele ithathwe ini ukuthi sihambise ilizwe lethu phambili. Njalo ngikhuthaza abatsha ukuthi bebe-hands on endabeni zenalezi zokuzama ukulungisisa ilizwe.